Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka kwesiko lokuhlolwa kwamantombazana ukushiya lokho izintombi ezigcweleyo na. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngixoxa lonkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yezweni imbokodo.
Ebo msakazi, njengoba usho nje ukuthi sibonakele emthandazweni wokukhulekela izizwe zonke obuhlanganiswe ngabomdabu, ikakhulu abantu bakamthwakazi, abantu baseZimbabwe, abantu baseSouth Africa, amaZulu ikakhulu, bekulezinye izizwe nje ezifana naboMalawi yabo. Njengoba ukhuluma ngamantombazana la akade bonakala, kulisiko lakwaZulu ukuthi intombazana eseyintombi nto esithi phecelezi ngesilungu yi-virgin, engakahlangani lomuntu wesilisa, ingakwesabi ukuhamba ngamabele phandle njengoba babonile. Ngokwesiko lakwaZulu amantombazana la abizwa ngamachichi, avele nje agqoka njengoba abantu bebonile. Njalo amachichi kade ehamba lesizwe samaZulu, ehamba lamabutho akwaZulu lezinduna zakwaZulu labomama kade bephelekezela amachichi, lathi singabakwamthakazi siyingxenye yakho. Thina njengabantu bakwamthakazi abalesiko elisondelane kakhulu lesiko lakwaZulu, kuyasijabulisa ukubona ukuthi uZulu usalibambile isiko lamachichi, isiko lokuhlolwa kwezintombi. Kusenza lathi silangazelele ukuthi ngelinye ilanga lelo siko lokuhlolwa kwezintombi lwenziwe kwamthwakazi. Engithemba ukuthi lamantombazana awakwamthwakazi ma ebona into enjeyana, kumele ukuthi ahlabe kumqhele lawo bakufisa ukuthi babe yingxenye yento efana naleyo. Okungenzeka ukuthi ngelinye ilanga mhla umthwakazi usukwazile ukuthi ume kahle, lathi kulisuke singathanda ukuthi silenze. Njalo aliyanyisi isiko, ngeke siyanyiswe lisiko ukuthi abantu sesizathi ukuhlukumeza abantwana bangamantombazana. Nxa ungasondela eduzane kwabo amantombazana lawana, uzabona ukuthi bajabula kanjani ukuba ngamajiji, ukuba ngamazintombi ezihlolwayo, izintombi ezigcweleyo. Abahlukumeze imitho bajabule kakhulu ngokuthi basalandela lelo siko.
Nake laba lowenu umcimbi lapho lalixhasana labesifazana abangamaZulu khona ngapha kwele South Africa ukuthi liqhube inhlelo ezehlukeneyo. Njalo olunye lalezi nhlelo lalungukuthi kuhlolwe amankazana obuntombi bawo. Laqhubeka yini njalo selingaphi kathesi?
Njengoba sisho msakazi, ngomnyaka opheleyo ngelanga labomama i-Women's Day besihlangene singomama labomama abade bevela kwaZulu, injongo kuyikufundisana lokuthi sazi ukuthi isiko bona kwaZulu njengoba besabamba amasiko baqhuba njani ngokwesiko. Lathi sinje kulokho esikwaziyo sikwabelane labo. Okunye sasikwabelane labo yilo isiko lokuhlolwa kwezintombi leli. Njengoba sasikhulume labo satshelwa ukuthi kwenziwa njani lokho, thina singabomama asilawo amandla ukuthi sizasuka siye kwamthwakazi sifike sithi thina sesihlola amantombazana. Kule mgudu elandelwayo okunjengokuthi njengoba manje kulobukhosi kulezinduna kwamthwakazi, kumele kuqale kuyiwe ezindunini, izinduna mbe zidlulisele ebukhosini ukuthi singomama siye sifise sokuthi umthwakazi uvuselele isiko lokuhlola kwezintombi. Esithemba ukuthi angeke benqabe bazokhuluma lalabo kumele ukukhulume nabo ukuze kwazakale ukuthi kuvuselelwe lelo siko. Singomama singalijabulela, kunzima futhi ukuthi usiko lolo silwenze lapha eSouth Africa njengoba sisekuhambeni. Ngijabule kakhulu ukuthi phakathi kwamachichi la ekade silawo awakwaZulu, bakhona abantwana bakwamthakazi abambalwa akade bekhona loba nje besebengabokuhlala lapha kweMzansi Afrika kodwa bengabokumsisi wokuzimilela kwamthakazi. Sebehlangene labantombazana kwaZulu, labo bayahlolwa bangamachichi bazintombi ezigcweleyo. Loba nje lokho bekwenza ngaphansi kwesiko lamaZulu, kodwa oqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi abantombazana lawo angumthwakazi. Siwabonile impela ambadlwana abuyileyo kithi azisho ukuthi bona ngokuzalwa bangabakwamthwakazi, balapha nje ngokuhamba njengathi sonke. So okungangokuthi labo bantwana sebejoyine uZulu kulelo siko, bangaba lusizo kakhulu ekuthini basincedise, bancedise labanye abantu amantombazana ma kuyukuthi isiko lelo lokuhlolwa kwezintombi liyathi livumakale ukuthi luphinde luqhubeke esizweni samthwakazi.
Lo bekungunkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo. Asikubaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.